kuqakathekile ukuthi nxa kuyinto yamanzi babize mina ngoba yini engikhangela ngendaba lezo. Hayi khona ukubiza umuntu ongekwazi ngento zamanzi like abakwenzayo kumafika amabili adlulile. Amanzi yinto efanele ilungisa 10 years ahead but kathesi sesine problem ngenxa yokubana in the last 10-20 years
belivakatshele kweleButswana lomnumzana Morgan Tsvangirai lingasitshela ukuthi iziphi inhlelo zamanzi elizisungulayo leleButswana njalo zehluke njani kulalolu hlelo oluvele lukhona olomathebeleleni Zambezi Water Project.
Welifike lomhlangano omhle eGaborone sikhulume lo president wakhona His Excellency Ukama, sa lo Vice President Dr. Kebekilwe, lamaye ama ministers. IBotswana lathi vele silama silenkulumo ezi ongoing as a joint water commission and akukapheli sisakhuluma siyalungisa. Silama projects afanele enziwe iBotswana ifuna amanzi kuZambezi lathi ifuna amanzi kuZambezi asila objection ukuthi bazise amanzi kodwa ke sibadlele khona kuphela ukuthi amanzi bengazuza only nga bengawathatha ngesikhathi nxa kulezulu kakhulu emaningi kumbe bewathatha ngapha nxa usudlulile ifolds which is downstream usudlulile ifolds hayi bengathatha kumbe bengajoyina lalathi kunational Mathebeleni Zambezi Water Pipeline ipipeline ifike lapha koBulawayo ifidlula isiya eBotswana eFrancis Town konke lokhu ngama options yikho ke ama principles ethu bathi all right minister we-water khona ngale lami sihlangane in 2 weeks angazi ngisahlangana lapho koBulawayo beFrancis Town but sizahlangana
kulezinye inhlelo ebeseliziqhuba koBulawayo ezizalethela abantu amanzi ngokutshetsha ezifana lokulungisa izikotsho selingaphi ngalolu hlelo
ngibona ngani imali ayiseyiyo inkinga inkinga ngama logistics kufanele kube lama spare parts kube nalokho yikho kuwodwayo ngithemba ukuthi iBulawayo City Council lezilwa babhizi khona namhlanje ngizakuza nithe bangitshele before ngiye emhlanganweni last week ngangilapha koBulawayo the whole week ngahlangana naye iwater crisis committee okungangikwenza kuphela yikubafuka.